Uzulu walumango uthi unanzelele ukuba isihlahlakazana selantana khamara siqale ukumemetheka kakhulu emadlelweni kunye lebasimini ngomnyaka odluleyo okuyikho sekusenza izinga lesivuno liqhubeke lisehla ngoba indalo yaso ingeyokubhidliza izilimo izihlahla kumbe utshani nxa sesithe sahluma kuleyo ndawo. Umholi waloli hlelo umnumzana Dumezweni Gumbo uthi yiso isizathu esenza babumbana baba ngamaqembu okumelana laso ngemva kokunanzelela njalo ukuba izifuyo nazo sezihlaselwa ngumkhuhlane wobuphofu ezinye njalo zisala zimahluzuhluzu.
Uhlelo oluhle kakhulu lokuthi sihlangene labomama labobaba sikhethi ngabantu esisebenza sikhululekile sibambene sizwanana njalo umbona lo msebenzi wethu benza kube kuhle ngoba lathi singakhanyela sokutshaya izihlahla ngoba ilantani ikhitshiwe lapha kade kuvala khona indawo.
Unkosikazi Onesia Ngwenya wemangweni we-BH 11 uthi basungula uhlelo lolu ngenyanga kaNkwenkwezi qede bathola uxhaso kunhlanganiso kahulumende weMelika e-USAID ikhokhelwa imali maloko ukuze ibasize ngoqeqetsho lwendlela zokugeca ubuhobe lobu kanye lezembatho zokuzivikela.
Indawo yethu le indawo elezinyamazana izilwane ziba khona, indlovu ziba khona. Okungenza ukuthi lanxa usegangeni lapha uyakwanisa ukuthi ungayiboni kwanisa ukugijima ukuthi ubaleke, kodwa ungafika kulesi sihlahla lesi awungeke udlule, uyadlelwa lapho. Kumbe indlovu ikunyathelele lapho ngoba kawutungubali, siyakubamba izigqoko sikuhaqaza uyaqubuka.
Ngaphandle kokulimaza, unkosikazi Ngwenya uthi lokhu kuyasiza njalo izifuyo lasekubulaweni izilwane ngoba yikho lapha ezivame ukucandama khona.
Inkomo sinanzelele ukuthi ziyachotshwa amehlo, uboya lobuyana buyangena zibe sezisiba zinkomo ezibulawa ngamehlo sezisiba iziphofu masinyane. Inkomo zethu sikhaliswe ukuthi zigcwele kube zilokhu zibulawa ngamehlo, inkomo seziziphofu silahlekelwe zinkomo eziningi zingasaboni. Inkomo ingeke igijima ibalekele isilwane njengoba nijhile ukuthi indawo yakithi le ilesilwane. So siyadlela inkomo eziningi kakhulu.
Omunye walaba unkosikazi Ntombi Zodwa Phiri wase-BH 10 uthi sibisabantwana abathakazelela izithelo zobuhobe lobu labo sebehlutshwa ngamehlo ngakho basizwa inhlanganiso le ngokusihlasela sitshiswa ngendlela engaphazamisi umganga.
Kathesi lapho sibuthelela khona amadenje, lapho sitshaya khona amadenje siprune izihlahla sihamba silalisa kahle phansi. Ma silalisa kahle phansi kuthiwa kuyamila utshani obuhle obukwanisa ukuthi isihlahla lelana nxa libohlile la ehla phansi. So kumila utshani lobuyana buba ngamadlelo amahle ngoba kuyabe sekule fertilizer phansi.
Osakhulayo umnumzana Ngqobizitha Ndlovu laye ophatheke kulokhu uthi ubuhobe lobu phezu kwemikhuhlane buqeda amadlelo ezifuyo.
Sikhuphuna onke le mpande zayo ngoba iyasibulalela izifuyo zethu, iyabulala utshani. So isinye isihlahla sibulala imvelo yethu, so sizama ukuthi sihambe siyikhipha siyizakhamizi zonke indawo yonke esigabeni sakomvuthu. So siyabonga uhlelo lolo lubuyile lwemalimaloko ebobuya lolwazi, sasingakwazi ukuthi into le iyingozi kakanje.
Oyisikhulumeli senhlanganiso yemalimaloko umnumzana Keith Moyo utshele lo msakazo ukuba baxhasana lezakhamizi eziningi esabelweni seMathebeleland North ngendlela yokulondoloza imvelo kanye lokunanza uluntu.
Sisebenza njalo ngokuthuthukisa umsoco wokudla kwabantwana. Okunye esikusebenzayo yikukhuthaza ukuhlanzeka emizini lokukhuthaza ukumelana lokuguquka kwesimo sezulu ngokuphatha kuhle imithambo yemvelo kanye lezokulima ngendlela ezifaneleyo.
Umoyo ungeze njalo ukuba phezu kwalokhu baxhasa izakhamizi ngokwenjiwa kwemigodi ukuze zithole amanzi ahlanzekileyo ekunatheni kanye lezivandeni. Uhlelo lokugecwa kwesihlahlakazana sobuhobe lukhangelelwe ukugqitshwa ngenyanga kaLwezi lapho izakhamizi ezikholelwa ukuba zizabe sezicentile lokhu lasemasimini. Ngimele iStudio 7 ngikomvuthu ngingunokuthaba Dlamini.